Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abiza omunye wabagcinisihlalo bebandla le MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi akhe ukuthi baqoqa ukhetho lwe referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bemathebheleland bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe.
So ngiyahamba yipho kukhona babize nina kuphela ngizohamba akula problem ukuthi not evade umthetho, but the world is watching.
Amakhansila lamalunga ayidalela eParliament yawebandla le-CCC alandula uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election.
Lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu, njalo angeke sisupporta lo Chabangu.
Kodwa omunye osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, uthi liqiniso ukuthi amakhansila la masenator labamela idalela eParliamente baphathisa umbuthano wokusungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Thembo oncintisa esigabeni seChabalala phelandaba.
Ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics, awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani. Yikho ke ubizwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo uhambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa, hayi ephathini laye kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa asebize omunye wabagcinisihlalo bemandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bezigaba zeMathebheleland lenkabazwe bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Icele le-MRP belilomhlangano we-rally ngomgqibelo e-Stanley Square kwaBulawayo, lapho okuthiwa yikho okwethulwe amazwi la nguChilumbo. UChilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla okuthiwa basaphethe lesi sikhundla kulindwe ukwenziwa ukhetho lokudinga inkokheli olwe-Congress. Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe khokhela leli bandla lanxa kuthiwa wamiswa ubukhokheli ngoba esitheswa amacala ambalwa. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngodaba lokubizwa ngamapholisa.
Siyabonga Baba Gande kwalumba nibaswilizi monke imathebelele ndeze hall in the whole world. Into ekhona ngeyokuthi ngo-27:09 officer in charge law and order Bulawayo Metropolitan ubaba uMabhena ungifonele besithi bafuna ukungibona. Unfortunately mina bengisengiphumile koBulawayo senza inhlelo zomzabalazo ezokuthi sibone ukuthi siqalisa njani ama-referendum rallies. So yikho lapho nesesivumelana ukuthi sizohlangana Wednesday. Indaba yokukhona baba Chris Gande ngeyokuthi in Zimbabwe we don't have a Zimbabwe Republic Police, we have the ZANU-PF Republic Police. Amapholisa awe Zimbabwe alubana bengamapholisa asebenza constitutionally, alubana bakwenzi lokho abakwenza. Into engayikhulumayo mina eralini is constitutional, ikhona emthethweni at international level ukuthi nxa sifuna ukukhululeka we have the right to irreferendum. Those are the benefits of Ives House Treaty of 1919. Ives House Treaty, nga kuyukuti li kupi abantu li under oppression, you have the right to stand. Libe de lizwele. Zimbabwe is under what we call nationalistic military alliance against the people of Matabeleland. Zimbabwe is under what we call electoral authoritarianism against the people of Matabeleland. So tina, if vote ye Zimbabwe, election ye Zimbabwe, I told Emara rugby supporters. Ukuthi umnangagwa wasebenzisa umbhobho from 1966 to 1980 ukuthi eqotshe amakhiwa. He was fighting oppression. Wasebenzisa umbhobho ngo 1982 to 87 ebuka abantu bemathebelebeni. Wasebenzisa umbhobho eqotshe amakhiwa ngo 2000. Wasebenzisa umbhobho eklasti nomntwana ozebe izolo bayakwazi ukuthi umgabe umnangagwa wamkhipha ngombhobho. So no one can be a paragon of political correctness every time. Who yini okwenza ukuthi iwe udikhangela umuntu at his own disposal? Harare wabulala abantu 2018 first August. Babulala indaba ye protest. Something which is constitution. So thina nxa simtshela konoko ukuthi no sikukhangele wena. Sikukhangele ngoba yena wayevuke siyathi sisitimela zamakhipha. The police iyamchiya ayizake bize even umuntu wezanupf oyabe khulume ama threatening statements umbe inflammatory messages. Ukhona u energy told what it ina abantu bemakhebelelendi ngabantu bokuza eZimbabwe. He wasn't summoned by the police. Umnangagwa ngokwakhe ngo 2022 wakhuluma ukuthi abantu bemakhebelelendi bonke abafuna ukuhambisana abangafuna ukuhambisana le government uza baqhuma amakhanda abazange bembizi. I am a MRP co-chairperson. MRP is a political party that shares the same status quo with the ZANU-PF. Nga ZANU-PF ithreaten abantu, they don't call them, they say ababuza and the like. I police banona le
kungani usithi uyahamba ngolwesithathu kulesizathu na sokuthi uhambe ngolwesithathu hachi lamhla kumbe kusasa?
No, into ekhona baba Chris Gandhi labalaleli, I am going there in full force ngeWednesday. Ngiyokuzwa ukuthi bathi because ithina ezimathebelelendi akula into esiyifuna eZimbabwe. Mathebelelendi pre-existed the existence of Zimbabwe. Kusegcekeni lokho kwakungena ntetu wa Zimbabwe ungakabuya amakhiwa la kwakunendebele state nama chief lema chiefdoms ayekhona emashonali. So thina sifuna ilizwe lelo, sifuna i-referendum. I-referendum isemthethweni, abantu bemathebelele benika imvumo yokuvota ukuthi lisafuna yini ukuba part of Zimbabwe kumbe selifuna ukuphuma. Uyalela nomnangaba nangu sethumela amapolice. Izalo PF is not the police, izalo PF. So ngiyahamba yikho kukhona babize mina kuphela, baba Chris Gandhi babize mina kuphela. Ngizohamba akula problem, we cannot evade umthetho, but the world is watching.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla eliphikisayo ele MRP ube khuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Amakansila lamalunga edala leparlamente lamasenetha awebandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe lixuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election. Amanye amakansila lamalunga edala leparlamente batshele Studio 7 ukuthi bamangele bebona uluhlu lwakhona olutshengisa ukuthi baphathisa ngani umhlangano owenzelwa elokitshini leTshabalala. Uluhlu lolu luveze uncedo oluthiwa lwaphiwa umkhankaso kaThembo olugoqela ukudla, imali, onamnede lamanzi. Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe athenjiswa ukuxotshwa ebandleni engekela ukuphathisa lomkhankaso. UChabangu lexuku lakhe bathi bafuna ukuthi uThembo ancintise hatshi umnumzana Gift Ostalos Siziba owayenqobile kulesi sigaba wasexotshwa edale lephalamende waxotshwa ukuthi asuke edale lephalamende. Usiziba wafaka kodwa amaphepha akhe okuncindisa emele ibandla le-CCC, kodwa yena labanye abangamachumi amabili lambili sebehanjiswe emthethwandaba ukuthi bavinjwe ukuncindisa bemele ibandla le-CCC. Omunye wamasenetha othi okuthiwa baphathisa lomkhankaso kodwa besala ukuthi benza lokhu ngusenetha webulilima umnumzana Solani nje emnyama moyo okuthiwa waphathisa ngamafutha ezimota afika amalitha alikhulu 100 liters kodwa yena uyalandula lokhu.
Babagando kwakuqala mina indoda engazimiselayo iminyaka yonke angaze ngijampe ngilela le njengexoxo ngethemba ngwaqala ngangikhomenda ngoChabango uthi Chabango asiyolunga secretary general wethu njalo asinayo iposition ka secretary general ngayenza ama recalling but abantu bafisile ukusifaka endaweni yokuthi besithengise ukuthi si support uChabango so ngithi kona amalunga ethu akhokhelwa ngubaba African Chamisa Triple C wonke jikelele ma South babekwazi ukuthi mina ngilelunga lesise likhokhelwa ngubaba African Chamisa ngisupporta ubaba African Chamisa le vision yakhe yonke uzisikhulule abantwana baseZimbabwe lokhu okwenziwa ngabathi bahlakaniphile befuna ukudivide abantu njalo bebanga lokho abakubangayo singakwaziyo ngithi kabaqhubeke benza njalo kodwa uNkulunkulu asosithutha izizane basebenzisile abantu yabadamba labo bazokudanjwa one day
manje lina lithini ngalolu daba
lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabango njalo angeke sisupporta lo Chabango njalo kulamuntu ongaziyo ukuthi uChabango usetshenziswa izano PF ngisakhuluma nje abanye bathi yeyo ngakhuluma ya recall angisiba sibo labo esahamba siyalanda ama benefit olo siyalanda umsebenzi eParliament sahanjiswa imisebenzi emele sincede isizwe sakithi seZimbabwe sihluphekayo siza continue until sizaphumula mhlaye sise sakithi sesingena eCanaan sesikhululekile akula lokhu kodwa engibona kusePharlamente okungayincedisa ngaphandle kunxisa isizwe sakithi yiko ngithi abantu bakithi eMatsouth ngiyalihlonipha ngumkhokheli wenu njalo njengoba la ngikhetha ngaba ngusenator ngizolisebenzela angeke even le one day izibone sengingasalandeli isinqumo sasisayinayo ukuthi avokine sinchamisa uzosikhulula so ngalawo mazwi ngithi hayi abantu bakithi babagandi uNkulunkulu ebabusise bakhulise banike ukuhlakanipha njalo bananzelele kakhulu kakhulu intwala ezingene ebantwini abaklini babenze bengcole benanzelele abantu esithi sinabo esemsebenzini yabo uyathola umuntu uthi ngihambile esikolo uthola umuntu uyakhala uhleli kadinga umsebenzi kasebenzi uhlalele nje ukudivider abantwana babantu uhlalele nje ukubulala ama-political party divider esetshenziswa izano PF so ngithi hayi abantu bakithi kabananzelele asiqhubekeli bakithi sisapote sadaki yalile ukuthi ukhetho lwalukhululekile njalo lathi siyatsho ukuthi isikhathi sizabuya uNkulunkulu ngowaziyo ukuthi kunini njalo kuhle ukuthi sikunanzele ngamehlo amakhulu kakhulu sivule izingqondo ngoba ngangitsho kwesinye isikhathi ebantwini bakithi ukuthi lapho sikhona sisebenza nzima ngoba sibhukutsha emfuleni esizibeni okuhlezi ingwenya khona kodwa uNkulunkulu uzosihawukela one day sizakhulula isizwe sakithi so ngalawa mazwi ngithi khona hayi konke kwenzakalayo sikubona kumalist izinto ezenziwa ngabomo kuzanywa ukupenda abanye abantu abale vision penda abanye abantu ngoba kuba umkhokheli is a calling from God isibizo sibizwa uNkulunkulu ukuthi yenza lokho akupho ungena kubani loba so abantu mayangabanga ukufosteli lokho qathe kuthi asibambaneni sikhipheni zano PF
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo ongusenator weBulilima ube khuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomunye wabasebenza lomnumzana sengezoChabango umnumzana Albert Mhlanga yena othi oseveze loluluhlu basop
hayi bakwenza lokho sababonga sathi sibili ukuthi hayi njengoba abantu bebuye ngobuningi njengalokho esayi sikukhangelele njengoba ngasho bakwenza kodwa asiqalisi ngakho sesileminyaka siyiphathi ukuthi ungakhangela nje even ku-group WhatsApp yethu every meeting esasizenza bebekwenza sibabonga sibili kuthi laba bangazange bekwenze sibakhuthaza ukuthi next time kufanele labo babeke izimali bancedise umhlangano kodwa okube kubi ukuthi i-list sihambe yaba ku-public into yethu into yangasese asonto ye public so nqa njengoba kungani akuzwakali kuhle ukuthi iparty ihamba kanjani kambe siyichasisa nsuku zonke everyday iparty ICC ikhokhelwa ngubaba Advocate Nelson Chamisa nguye u president wethu actually nguye u caretaker ye ICC nguye i presidential cardinal lanxa sisiya kuma presidential cardinal nguye u president wethu ubaba uChabango ngu Secretary General ende laika yenza izinto yedwa kule committee eyiyekhangela khonoko okugcela nami ngiphakathi kwayo le committee abantu kabaxotshwa futhi nguChabango likuzwisisi abantu baxotshwa yiparty baxotshwa yiCC uChabango kuphela kwenzayo njengo Secretary General ukuthatha umthetho kithi abhale incwadi hathi ukuthi esuke ekhanda lakhe azenzela yona yinto esebe sihlalele phansi njengobukhokheli savumelana ukuthi hayi baba Chabango esesikuvumelene yilokho kayenzi yedwa phela nxa esesenza yedwa phela uyabe sokudefeata ipurpose ade irikholelwa abantu ukuthi abantu laba babekwa umuntu oyedwa so akunjalo
bona abaphathisa umhlangano nalo bakwenza bengela ukwesaba na ukuthi bengayekela ukwenza khona ukubazaxotshwa
lawo ama councillors asephika baqondile ngoba kunje kunzima ukuthi engabeki imali enhlelweni zomhlangano ngoba sibili urecall uyarecall ngoba abantu yabengasayenzi inhlelo zomhlangano sokumele recall ngoba kasalaleli okufunwa yiphathi kuphinde ayesabele futhi ukuthi kungenzeka ipolitics zivuka zijinjile ngelanga ngelanga kuthi kube labanye labo abathi hayi lokho kwenziwa ngomhlangano labo chawa ngasikuvumelane labo babe lethuba mbe baye court bawini uzaba futhi sezarecallwa futhi so ama MPs lama councillors baphakathi kwelijele mbokodo kulezi insuku kabakwazi ukuthi kusasa kuyabavuka kunjani so nxa ethe wabeka imali akumelanga kube into sihamba ivaka ifakufazi ukuthi hayi ukhiphe imali so kumele kube into esiyazi ngoba ela kusasa ngoba lolazi ngoba uyakunanzelela ukuthi khangele Harare ama recalls enzakale kathathu angaphinda futhi okwesifo yinto okuthiwa yizwi politics ipolitics one day is a long time in politics ilanga elilodwa lifana lomnyaka ku politics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo hambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi epartini la yakasekho kasozabe khona ngoba uyabe ngumuntu ocabalisa abantu
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla lesi CCC Ngamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 ndiyithanda ngabasazi bethabahle yeah besicela bonke abahleli bekhuluma ngendaba yeGugground nabathi bakhathalela isizwe samaNdebele nabalwela indaba zeGugground ama politicians ama opposition konke behlangane besebenzisa le opportunity eSouth Africa ukuthi eSouth Africa siyivulile indlela bayakwazi ukumele bekwenze kabahlangane bedlulisele phambili indaba yeGugground bengadlulisele eSouth Africa eSouth Africa ayibuyisela khona lela ehambise khona i-Israel umethu kungaba i-opportunity yokuthi indaba le ikwazi ukulungiseka siyabonga
salubona lubalaleli kustudio 7 nami ngibeke kancane ndizwisile lo Joseph Juma lo ukuthi evala umlomo wakhe le mayewuvula kalasithonzi vele iyanuka futhi lokunuka uyovala nje into eyikhuluma yikho emhlabeni le akunantini nje vele esikhulunywa ngoyi-right kahle
studio 7 akukhulumayo ngokungena nto kuthiuthi angazi ukuthi engatshintsha le namba ukuze kamngizwe emoyeni izizwe emoyeni hhayi umfundisi lolo usifakela yena lo usanesivanda lo hhayi yena umfundisi kumele imfake entweni ze-culture ngoba masesimamela into zenkolo kumele ukuthi equalify entweni ze-culture ze-traditional ze-culture elanda imvelo ezamasiko kakhulu ngoba lona ibhayibhile hhayi ukuthi liphrithwa njani kakwazi akuyena umfundisi lo
Studio 7 saluwanani esha yazi ukuthi indaba bosengezwa Chabango lolo busobuthileneyo lo lo busobutyekileyo lo yazi iyasihlukumeza singamazimbabwes yabona sihlezi nzima manje sihlezi esinxa sodwa bazwe nabantu kodwa ababhizi bona baligobe ethu lizwe balibulali lizwe liyaphambili yazo sinsikade noma ucabanga umame lestudio 7 ucabanga uduze nje igama lakho sengezwa Chabango ndawunangakho uyahluzwa nje siba nestress ukuvelana nje ngendlela ekorayi manje uChabisi yamtshela uChabango lokuthi uChabango bengusengezwa mnanga ukuthi angasebenzisa ubuso bakhe ukukhampeneleni kugwinyatyakhe lezamuyez yena ufuna ukusebenzisa ubuso bukaChabisa ngenkaka kanti uyangasebenzisa obakhe bonto uchabhele uyangasebenzisa obakhe ubuso bonto utyeke ngile yazi ukuthi lawa Joseph Chuma lo Gaul ngoba into abayikhuluma ngedoti yoda siyahlukumezeka uzo Joseph Chuma bayifikele izambedi yakula gogora onda yeyi watwathi kwadlula lapha
Studio 7 noma thintitha lo okhuluma cela ukukhuluma la amantombazana la abolile la akhuluma ukuthi asithunga singamathebe esabantu basemathebeleleni labo la bantu basemathebeleni ubakhona abantu abasizonda basizonda labantu bayimpumalanga into ethina sibathanda manje abantu bayakhuluma lapha emsakazweni ukuthi uthi abantu bababandlulula bese sometimes ngathi studio sabo labo bebuye kweset so le nto le asiyithandi especially Chuma lo gawo lafanele ilungise le nto efana lalale sihambe ephalamende liyilungise le nto le ngoba ngeke siyivume le nto le ngokuxabana abantu manje ngingayiqaphele le nto le sikhathi sikwatile thina ngale nto le thina sobabekezelela bayenza udoti wakho asifuni futhi ukuthi mina yenzeke but ikhane rikabuthanga bafake inkosi ulebhengule asifuni futhi le nto le njalo asiyithandi futhi angeke siyithande futhi noma ngaliphila ngiyacela baholi bethu ukuthi lilungise le nto bafusa ijele lakho lofake ekhulu ukuthi bafake ejele laba bantu makhintitha lokhulumayo
esakazi we-studio 7 sakumana mhlakelezi kwedaba ngachitha isikhathi uzisikelelani emahwahweni ngoba uChabango sizwa sekhuluma sengathi kuthiwa nguye umholi we-CCC umholi we-CCC uthulile kakhulu imibidada uChabango esemze sekhuluma ngama-congress yonke into eyabenzela ama-congress kodwa sikaze simuze umholi we-CCC ekhuluma okwesibili uChabango uyidistroyile i-CCC CCC ikhethwe ngabantu bafaka ama-MP yena lo Chabango ngoba esebenzisana lezami njalo izami imnikeza amandla ngamakhodi wayidistroy i-CCC but ufuna futhi ukuba ngumholi wayo kanti kahle kahle ukucabangani lo muntu ngoba ufuna ukuba ngumholi kodwa ngapho uyadiliza futhi kanti yini into eyifunayo vele asimqonde ukuthi kahle kahle uChabango yini into eyifunayo akuqondakala ngeke uze uthi uyakhumuzi ufuna ukuba ngumholi walowo muzi kodwa futhi uyawudiliza ngakwelinye isayidi kanti yini into eyiqondileyo akasichazele kahle ukuthi kahle kahle ufunani ngoba asiyitholi into eyifuna asiyi-understand into eyiyenzayo
siyabingelela siyabonga sicela ukuthi abantu bezani bona ababayikhulumela futhi umsaka bona abaqamba amanga beyekele into yabo ukuphika amaqiniso maphika nkani eZimbabwe kula msebenzi akula development since 1980 thinta isicinti basenzele nabasikhiphele ujobs kala ejele kuphela bese bevula amakhampani laba abantu abatshona bemayina igolide ke bephume khona thi khona bamayinane ngisho nakuphi wonke umuntu uphele ipiki wemba igolide ayiphele leyo nto leyo umgwaqo uyadilika izikolo ziyadilika yonke into iyadilika amadama asegqibelelekile wonke akwabulawayo kusela manzi ngamadaka sokugcweleyo umhlabathi ngabo bethi bagubha igolide bejike besikhodise besiqambela manga abantu bezani laba ake besihloniphe nje into esicelayo inhlonipho nje kancane abake beme kancane nje ngamangako labo esenzela wona
kustudio 7 linjani basakazi labalaleli abahle ye angithi ngiPaulo ngobaba lo kuthiwa umkandla lo wama ovethi lo othi yena umgabe wayengcono kulomnangako uyazona mdala wena so hayi kuzima bafowethu mawuthi wena uyadla kuzana udlala kahle mdala akulanto engcono la speedwes wena nguphi umuntu ongasitshela ngayo wakwahlala ejele nje embusweni kamgabi wakwahlala ejele botshele zombusazo wahlala ejele wangathonisiswa abantu babolela emajele manje abanye bagotshe into esingiye kungamakhota kucaci kukarikholwa nje into esacacile nje ngamandlwane ukusitshela ngokuthi umbuso kamnangakho ungcono ungcono ngokuba kwenzenjani ngoba vele kuntu wabedwes there's no even a politic here ezimbabwe nje amadlwane kuyadlalwa nje ya akula ngitsho investment engabizo izongena lapho nayo lokho liphika liqhala ngama-sanction le kuyini elingabusi kahle ilizwe hayi baba umkandla ukhulile wena mdala zamani ukuhlonipha mani ilizwe lifile ngenxa yelina ma-ovethi lina lijabuliswa khona ukuyithambeli ngela nyama
Studio 7 ngikhuluma nje ngingumama ocolokileyo cela usizo lapha ekhezi e-SNR secondary abantwana sesizwile ngabantwana baxoshwa everyday school imali zakhona too much imali zakhona umntwana ubhadala 900 rand esikolo phinde kuthiwe kufuneka 500 rand esikolo lesi sikhathi uma engalawe leyo mali uyajikiswa ebuyela ekhaya every day hayi sicela umsizo sibili ngalowo headmaster welokhu zenini nabaphathi bakhe abahlala egedini abantwana bengasafundi cela nisisize kakhulu abantu abethu kuze befunde imali zesikolo siyazidinga singabazali
Studio 7 injani basakazi liyaphila hayi siyaphila ngalikhuluma loThulani hayi siyazizwa indaba ezinhle lezimbi nanga uChabango la bona la lokhugeni bakhe bona labo labantu lamalo yakhe nala amagodi ekele ubeke emtshela amanga lo Chabango Chabango losefuna ama-sanction imali ezozithola phesheya ncishwa imali uChamisa village evalele yona nje ukuthi i-CCC imali nika kuchabanga nje igama lifana nabo chabanga labo phugeni singabanikeza imali phela abantu abathola ama sanction isipontini yona izalo izobanikeza imali nokuthi bekubethankazela yona izalo khona manje
ngiyabezwa nje ukuthi hayi bakhuluma into engekho
bakungenza ukuthi babuwa hayi bethi nasibabuki nathi asibabuki silana nje siyahlupheka inxa yabo but siyabethi into ezibatshela ukuthi asibabuki lapho damalo yakhe konke nje so nje into ezikhona ukuthi bayishaya befaka ama sanction imali nje ungasatholi impahla ungasatholi ngihambe ethola kuzana ngiyabonga ku studio 7 ungasakelwa lo umsawi ivoice yamba ikidluli ikizwakala
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 Kwezemelika izolo kwenziwe ukhetho lwakuqala lokudinga ozamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Sokusele abathathu kuphela abadinga ukumela leli bandla ngemva kokusuka kwabanye besehluleka ukuthola imali efunakalayo ukuthi baqhubekele phambili ngomkhankaso wabo. Asebesele ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Ron DeSantis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke isokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 laphana mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi nxa kuyilizwe ngelizwe ye kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvotela.
Ye kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa ukuthi yakufika ekugcineni.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe. Kesikhangele impumela yemidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalwe izolo. ELeSenegal 3, Gambia 0, Cameroon 1, Guinea 1, Algeria 1 versus Angola 0. Kusasa ke iBurkina Faso izabhekana leMauritania kuthi iTunisia yona idlale leNamibia. Imali izabhekana leSouth Africa. Hayi, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amapholisa asebize omunye wabagcina isihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi ibandla le-MRP liqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi uZulu wesigaba seMathebelele leNkabazwe uyafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Umhlangano webandla lonaleli le-MRP uyenzelwe eMakhokhoba eStanley Square ngomgqibelo lapho okuthiwa uMdenda Chilumbo wethula amazwi la. Amakansila lamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wekhetho lwe-by-election olwephelandaba Chabalala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.